sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 12 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla eliphikisayo le TRC athi wona akazange ayeda le parliamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili.
Ngene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule lokuthi asaze ngene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba-ke ngumlamulankunzi kunganceda.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhayelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esifana nokudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhulweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho leHamas. Kukanti umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana owehlangananisa nganaye World Tourism Expo wechumi lasithupha uqalile namuhla koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TRC athi wona akazange aye edala leparlamente namhlanje elandela isinqumo abasithetheyo njengebandla izolo esokujengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Amalunga awe-TRC atshengisela ngale indlela ekhonana ukuthi kwakungamelanga osomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda amukele ukuxotshiswa kwabanye babo kuleli dale ngozithi ungunobhala jikelelo ebandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. UChabangu ubikwa eselobe eyinye njalo incwadi esithi uzaxotshisa bonke abaphatheka kulokhu kutshengisela okwamaviki amabili. Amanye amalunga awe-TRC awedale lephalamende umnumzana James Timber, Morrissy Ridzai, lonkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa babikwa beye edale lamhlanje ukuyachiya incwadi kumdenda emtshela ukuthi akachiyane lomkhuba okube elalela okulotshwa nguChabangu. Imizamo yokukhuluma lomdenda yehlule ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngale incwadi elotshwe nguChabangu labe-TRC. Kodwa-ke okhokela iZANU-PF edale lephalamende umnumzana Phuphurayito Garepi utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa ngamalunga we-TRC kuyayangisa. Ngakwelinye icele okhokela amalunga we-TRC edale lephalamende umnumzana Amos Chibaya uthi kuyadida ingqondo ukuthi umdenda ulalela okuchiwo nguChabangu kodwa engalaleli okuchiwo inkokheli yebandla lakhe ngoba uChabangu engayisiso siphatha amandla sabo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi ukuqhubekela phambili ukuxozela kubandla le-TRC. Umbukiso wezamabhizimusi okwethekelelana ohlangananisa nganaye World Tourism Expo owechumi lasithupha uqalile namhla koBulawayo eZimbabwe International Trade Fair Hall. Kulamankampani ayedlula amakhulu amathathu abukisa imisebenzi yawo kumbukiso walonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lumbukiso ulamankampani angamakhulu phose amane 375 abukisayo amankampani langasuka kwamanye amazwe angaba ngamachumi amathathu lanye agoqela awakwele Zambia, Malawi, Botswana, South Africa, Burundi, Rwanda lamanye. Unkosikazi Winnie Mchanyuka umqondisi weZimbabwe Tourism Authority uthi uqhubeka kahle umbukiso lo.
The uptake has been amazing. We have 375 companies that are exhibiting.
Umbukiso wesangana isanganani uqalile namhla kobulawayo. Silamankampani ayi 375 abukisayo lamazwe ayisithu.
The biggest space from the foreign exhibitors was taken up by South Africa.
Umnumzana Vusumuzi Khobeni ongusomabhizimusi obukisayo ngaphansi kweSouth Africa uncoma abathengi abasehlanganani sanganayi 2023.
Sanganayi isilethele ama international buyers equality ephezulu and usulwethu lokuqala kodwa it seems, you know, although uslow kancane kodwa abantu besiye sahlangana nabo izinga labo lithe ukubaphezulu.
Unkosikazi Silibaziso Chinziwa obona ngezokutshala imali eZimbabwe Investment Development Agency izida uthi kusasa bazasungula okusemthethweni uhlelo lwabo olutsha olwebulenjini lokutshala imali.
Iplatform elotshwe yizida izasetshenziswa ngabantu abaningi abalamabhizinisi awetourism eZimbabwe. Ubana nxa beleland kube balamabhizinisi abo angenamali bebesehluleka ukuwaphakamisa. Bengawafaka ngeplatform yezida sesizabadingela ama-investors okubametsha nawo ukuthi behlangane bekhulumisane bevumelane ukuthi sesizahamba njani. Either umuntu ozainvesta uzafaka imali kumbeni uzathenga i-portion yebhizinisi yangkhona kumbe uzabaphakamisa ngokwenza i-contract yokumanaja ibhizinisi yakhona.
Umnumzana Busisa Moyo uthi inani labatshala imali selikhuphukile.
Investment izinto ziqhubeka kuhle. Sibona abaningi izethekeli zethu zilesifiso zijonge ukufaka imali lapha eZimbabwe xa sikhangela amaripoti yethu njengeZimbabwe Investment and Development Agency. Siyabona ukuthi abantu beza ngobuningi kwezokwemba, kutourism sector, kumanufacturing sector njalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngomsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe lonyaka usungule umbukiso wamankampani endizamtshina. Abalolu gatsha babika ukuba kusukela ngomnyaka ka-2017 iZimbabwe yayile ndizamtshina ezisuka kwamanye amazwe ezilitshumi lanhlanu. Lonyaka sezingamatshumi amabili lantathu. Bathi bakhangelele lokuthi inzuzo yemali ikhuphuke ngoba ngo-2017 bathola ibhiliyoni eyodwa. Lonyaka sebethole amabhiliyoni amathathu. Inani lezethekeli bathi bakhangelele ukuba likhuphuke liye kuzigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million. Umbukiso wehlanganani sanganayi ulenhlelo ezehlukeneyo ezihambisana lombukiso okujonywe ukukhulisa amabhizimusi njalo ugqitshwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abameli bamabandla eZimbabwe achiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza yezombusazwe ebhekane lelizwe labo khathesi ngaphandle kokuqhutshwa kuphela kokhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi uhulumende weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho, amapolisa, amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, umnumzana Trustin Dlovu, uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
umhlolo owenzakala eZimbabwe. Nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu, ebese uthatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU PF, ngakho ngeke zilunge iZANU PF ilokhu isasekhona.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke siyizalwane zaseZimbabwe, ungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU PF sikhiphe embusweni sibe sesisakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlala kahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano uMnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe, kodwa ukuze lwenzeke kufanele uqalwe kulahlwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba iSaturday wikhiphile i-report yayo, sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene, kube yibo mhlawumbe abafaka iZEC or ama-observers phambi kokuba seyokhethweni, mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
UMnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo, hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume, thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Hlobonengi bethu, inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba, there's so much fear.
Omela ibandla leZANU PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano loba nje ubenxusiwe. Kodwa kumkhokheli walelibandla njalo engumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde, ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Ngimele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla laseMelika esibona ukudlelana lamanye amazwe e-Israel laseJordan kuzaphathisa ekukhululeni kwalabo abathunjwe ngabeqembu lebutho eleHamas. Umfundisi uSenis Banda, ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uxoxa leStudio 7 ngalolu daba.
Liyahlupha ngoba lingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israel awe-Islam angagcina ethela, ikakhulu i-Israel ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi, njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israel. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungene lelinye ilizwe lihlasela i-Israel. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engcene kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhulule, lokuthi asazi engcene kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nga engakwanisa ukukhulumisana lenkunzi lezezimpili ukuba be ngumlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engcene ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khonaphana eGaza abacatha kiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imishini enkulu kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu labantwana labomama labanye abantu bethunenisile. Siyakwazi into leki lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu. Njalo siyakwazi ukuthivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo. Njalo ke nenzondane ke khona abantu belwela umhlabathi. Asonto ukuthi ingaqalisa ngeke yaphela masinya. Yingozi engaba khona. Angikuboni ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israel ifuna ukungena eGaza iyezama ukuhamba. Abethi kuphela ababeHamas abamelana nayo. Kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusuke kube lula. Njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menge.
Lo ube ngumfundisi uSenis Banda exoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Abokholo lwesiMuslim eZimbabwe bona bakhuthaza iPalestine ukuthi ivunyelwe ukuthi ithole inkululeko yayo ukuze kumiswe impilo. USheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe uxoxa leStudio 7 eseHarare.
The situation now has gone worse, and Shahita with my innocent life. Shahita says, "I think that's the one who pay me one. We are innocent, including Vanawadiki, those who have cards, very defenseless, Meshimajadal. So we completely call for the complete
peace." Mumogates or Samanga Woodley, or Sobangelo for Band, Abangan Akala, Ukokana Bandana Bangana, La Vespasani, Abangan it is Sugus Vigela. Akoge Tina Skutaza Guti, Kumiswe impi kube lokuthula, njalo ilizwe lePalestine lithole uzibuse, umuntu wonke abe lelizwe lakhe. I-Israel ime yodwa lePalestine layo, ime yodwa, ngihlala ngitshela amanye amazwe ukuthi, abePalestine sezansi e-Afrika, abe seyathola uzibuso wayo, kodwa isoze ikhululeke, ngoba kunamazwe enza amazwe akulowo mkhono, engenelisi ukusebenzelana ndawonye.
Lo ube nguSheikh Ismail Dua ongumkhokeli wenhlanganiso yeExtreme Council of Islamic Affairs of Zimbabwe exoxa leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya oyingcweti ecubungula ezombusazwe.
Impi le ikhanya iyinto engalungisiswa kukakhulu iAmerika ngoba iAmerika yiyo ephethe intambo iziqobo ze-Israel. Kodwa ngibona ngathi njengoba vele sibathatha nje uhlangothi lwe-Israel. So sithi ukuthi nxa bengumzala uBlinken nozama ukuthi akhulumisane labo abe-Israyeli le-Hamas, bengingathi kunje awusamanga kuhle. Esingakwesaba nje ukuthi amanye amazwe ama-Arab ayingenele, o-Iran nabo-Iraq ingavele ayingenele indaba yamafutha.
Yes, kunsukane ezedluleyo sibone iZimbabwe layo ikhuthaza ukuthi kukhomiswane umlotha kulimpi. Ubona ngani iZimbabwe ingaphathiseka njani nxa impi le ingaphangisa ukuthi iphele, kumbe ubunzima obungawela iZimbabwe nxa impi le ingaqhubekela phambili ikhona?
Phela nawo sokukhulala ngaboZimbabwe ngamadlwane ngoba phela iZimbabwe kwayo izele ile nkinga kule ngxabano lokuphoxana phakathi kweqembu elikuthake eliphikisanayo. Ngikukhuluma nje kodwa singasiyazi ukuthi ngezikhathi zempi sasibambene le-PAO ngoba kwabanye abafana nje ababe besebenza bekuhlenga le-PAO. Nxa iZimbabwe ikhuluma iyazivele isiyame ihlangothini le-Palestine. Kodwa lomathi yakhona kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kwethu kunganceda njengajonje ukuthi okuzasethika nokuthi impi yakhona ingathi yalokhu siya phambili ngoba i-AU siyavele yafaka imizila yathi hatshi akakhulumiswani phinde laba abancindezela abanye laba amajuda abancindezela ama-Arab ePalestine naye bayeke labazibuse ibe i-two-state solution. Yikho ngibona ngathi iZimbabwe nayikhuluma inesifiso sokuthi lomthile izinto kabakhulume nabo kuqondane i-solution ye-two-state solution.
Yes, bona lapha abantu abafayo besiya besengezeleleka kulokubhombana okuqhubekela phambili. Ngokubona kwenu impile ingaqedwa njani?
Impile ye abantu bengathi khona njengoba iDrag ingathi ithwele isikhali ezinyeni ingaqedwa iDrag. Kodwa sina sibe wadimithi amaliqatha iHamas lakoyibhola laba ngabantu abavele besithi nxa sokukubise okunje bayangena ngiphakathi kwabantu bacathe khonapho nxa sokuthule bazaqalisa futhi. Kutho ukuthi ubuhlungu bakhona obusebenzi kwezimpile kakhulu ukudiliza okuyenze indlela eGaza leyana ingazithule kathesi ngikasinde kathesi hhayi kuza kuba lutho kufutha akusela kuthula phakathi kweGaza le-Israel phakathi kwe-Israel ne-West Bank phakathi kwe-Hezbollah ne-Israel akusuke kube lokuthula ukudaba lokhu kuthiya phambili sesikhangelele nje ukuthi abantu babelekhulubelana nanje.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengezo Chabangwe sithi kumele wonke amalunga edala lephalamende lawe-Senate akubandla leli angene imihlangano yonke, hathi lokhu okwethule izolo ngumnumzana Nelson Chamisa. UChabangu othi ungunobhala jikelele we-CCC wethule umbiko namuhla othi uzaxotshisa bonke abangasoze behambe ephalamende lakumakhansili. Uthi uyakwazi ukuba amalunga e-House of Assembly akavunyelwa ukungena imihlangano edaleleli ayisithupha, kodwa kungehlula lokhu kumele bonke belandele akuchoyo hathi okukachamisa. Ibandla le-CCC lithi uChamisa wenze kahle ukuthi kumiswe amalunga ebandla leli edalele ephalamende kanye lakumakhansili kuze kubiselwe abanye babo abaxotshiswe nguChabangu. Lithi kumele kulungiswe njalo ezokhetho ukwenzela ukuthi kube lohulumende kaZulu kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube uxoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Lingakukhangelisisa ukuthi lisibonile singene ijumo sisiyazingela sihamba sidlula izinkalo zonke sisecima ifula enzima kukho konke lokhu, ngifuna ukubuza ukuthi like ambona yini ubaba uChabangu kukho konke lokhu? Nxa lingambonanga kutsho ukuthi lawe uwedwa kumele uzibuze ukuthi kukanti kuyini okwenza ukuthi uChabangu abe legunya lokuthi athi usekhipha abantu ephalamende abantu angabafakanga yena. So kunzima ukuthi sithi ukuthi ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani, ukukhohlakala komunye umuntu kunzima ukuzwisisisa ukuthi kuyinto enjani. Kodwa sisebenzile singena iganga sihamba ijumo abantu besikhangele sivuka sisiwa ke sitshayo ke siphide siyezibhedlela saqhubeka lokho kunjani engekho usengeza lokho esihamba sithi Chamisa soke sithi Chamisa lakhathesi.
Kolidi, nansi indaba khonapho uyamuzwa womlotshi uthi lo muntu yisivuka mpunzana nje lokho.
Indaba zabo kasizingeni ubona kona ngale beyi-CCC thina sizimele thinahamba sibakhangele siyamawuli kanti sokuhamba njani ento kakubona sokuphonguhamba nganxele kanjalo. Thina okwethu esikwaziyo yikuthi kona simelele ukuthi sibonduna kuyazala nkomono kuyaphetha ngani.
Mamlotshwa phela lina lithi kule sandla semfeni
kuyatshengisa ukuthi isandla semfeni sikhona izanu izaba nguye umnqobi omkhulu kukho konke lokhu. Ungakukhangela ukuthi ama zakhona athagethe abantu abanjani, ubone nangena umthuli Ncube laphana e-Cowdrey Park uye bulawa South, nangena umodi uye emavuku ngale Tafara, nangena usport sakuphwanya. Kutsho ukuthi abameli ngani bayangena bafuna ukungeniswa ngangemuva esikuthi ngesilungu yi-backdoor ngabantu abavele beyizanu. And izanu isiku-achivile okuyinto kwabo ngoba ekugcineni phakathi kwayi-CCC sesekuthi sihamba sesinuka nomthakathi ukuthi ongabe nguye oyenza lokhumbani, ongabe nguye oyenza lokhumbani, ukuthi sisikhangelisisa sisithi ngqo ukuthi sithandana siyana isitha izana.
Khonapho ke Golide kuthiwa isitha yini kanye?
Angazi ukuthi naba kuthatha kabi khona ukuthi nxa bona into zabo zibaphedela bebe befuna ukube begcona thina into yonke. Yazi into le isivamile ukuthi bona nxa ungaba le nto zabo abazehlulekayo ngale sebekhangela kithi ngapha kuzani phevethi zanto ezishevile okusenze lokhu. Usengezo lo namhla bathi ngabamazi ngumuntu ade besebenzela evele from kudala kale sokule mpikisha engakuthumezela yona emelayo uchamisa emelolozeni u-Abednego Bhebhe emefuthi lo mbuso ofuzwayo bethatha ipikisha bebonke. So namhla bazawuthi ngabamazi njani ibona vele into yabona le sebeyijwayele. Uyakhumbula ivini laphana umakhuphe bengala wasazwanani bantu besitsho umakhuphe ngumuntu ezana uphevu ujob sigala laye wathe sephuma efomi MPC 99 bantu ujob sigala sengumuntu ezana uphevu umitre wathe phuma efoma i-PDP wathe ubiti laye sengumuntu ezana uphevu. So into zonke vele zilonge ezikungahambelani nalokho abakufunayo bona sebefake izana uphevu phakathi. Angazi ukuthi bazakhula nini ukuthi babekwazi ukuthi nakwesi sikhathi abantu noma lilonke alibone okufana nayo kuyala ngisho even endlini sibili unkosikazi wakho sibili enjani uyakwazi ukubona umbono oshiyane lo wakho kodwa akusho phela usobeuthi umkahle uthi hayi ukuthi uthiavelea asengumfazi wami ena ungumuntu weganga kumbe whatever kuyatholakala ukuthi abantu bebona into ngendlela ethiyeneyo kodwa ungathi nxa selibona ngendlela ethiyeneyo bese xa ulabhela abantu
mamlotho nanko-ke khonapho
ungaboni ngaso linye babuduba sonke emangalisayo. It happens, kuyenzakala njobe sitho uGolide ukuthi kurelationship unkosikazi wakho lingaxabana akutsho ukuthi ungathi unkosikazi wakho ungunkosikazi wakoDube ubusivuka sasuthi hayi wena usungwakondlovu kodwa unkosikazi wakho ungathi ulandela umkhondo umfice ngaphansi kwandlovu sengwakondlovu angithi. So mina angisiboni isidingo sokuthi nxa kuyikuthi sithi usengezwe ngumuntu wethu sisebenza laye sesisebenza nzima kangaka izanu isapresa amafuti wena ufuna ukusubveta okufunwa ngabantu. Lokhu kimi ngibona kuyinto etshengisa ukuthi uyabunga umuntu wethu njani. Sisebenze nzima kangaka kungela ama-resources. Sisebenza an even political playground. Sithi sisebenze kangaka. Kusasa wakhona umuntu akabe yitsho lesibunywana ephalamenti uvukona ukuthi hayi sesimrecola. Kuyinto embi kuyaba-affect abantu, especially abantu abangomama abangene nzima, besebenze nzima. Abantu bakho bethi congratulations mama. Kusasa omunye evuka ethi hayi lo sengimtshi ephalamenti. Akusobuntu obenziweyo xa kade kungubuntu ubeza kukhuluma kuhle ukuthi hayi ngalezi zizathu sengikukhipha.
Giba ngamafutshane kwalapho Golide.
Thina esikusho yokuthi ona kabacedelane bodwa into yabo yonke abafuna ukuyenza kodwa bengasifaki phakathi. Kababuza nimbuzo yonke le abayibuza nayo lingafaki ivizo elezanu phezu phakathi. Kuphela yinto nje engiyishoyo mamlotha imbuzo emqoka sibili omele ngabe babuzana layo ukuthi abangubehleli laye mathupha ukuthi kanti mndoda lapha sokutheni kanti waye lapha singenze ngaloku kwasinge ngalokhu bengabonisana kuhle bazathola izimpendulo khona ngale kulungiseke kibo
hayi ukuthi unkosikazi wakho engavuka efile ebulewe kuyadingakala ukuthi uyizithethe sibenefektha ngokufa kwamamalwane. So entweni zonke thina sizama ukubona ukuthi sikutresa ukuthi obenefitha kakhulu ekuhlukuluzweni kwabantwana bezimbabwe ngokuba sathela amavoti abo because ikudela ivoti lomntwana ezimbabwe but obenefitha kakhulu obenefitha kakhulu
ngokuthi
ngasekuqaleni ngulonga hloniphiwe i-due process kwasekuqaleni. You don't
respect
zayenziwanga kahle eZimbabwe.
Lapha lizwe usenator Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-TCCC lomnumzana Joseph Chuma okudalela ezanu PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokunanzwa kosuku oluqathekisa amalungelo amantwana amantombazana olwe International Day of the Girl Child. Sigcile kunhlupho ezibhekane lamantombazana ezigoqela ukumithiswa lokwendiswa bese sebancane. Singake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-TCCC athi wona akazange ayedalela ephalamende namhlanje elandela isinqumo abasithethe njengebandla izolo esokutshengisela ngokungayi kuleli dale okwamaviki amabili. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bathi bakhangelele ukuthi ukuthunyelwa kwesiphathamandla seMelika esibona ngokudlelana lamanye amazwe ase-Israel Jordan kuzaphathisa ekukhululweni kwalabo abathunjwe ngabeqembu leHamas. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.